was September 11, 2001. Why umnyaka olapho indizamtina ezazidrive ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba luhlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana idubuka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka abonakala izinto ezinkulu kakhulu amajaha la ayezinikele wona ukufa loko kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Bomthombeni, singathi iSeptemba 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhona apho lapho kwenzakale khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina esasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini ukuthi thini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho kwakhe kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalela impi iyazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo ye-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona laphana. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke kwezwakala sibili ngoba thina ezaziseZimbabwe i-TV iyayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangele intuthu leziyana ukhangele uwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-TNN.